lokho kulusizi ngani ngoba indoda le isiyivisitor elizweni lakhe, usevakatshela ilizwe lakhe, usevele sehlala ngaphandle kweZimbabwe. Singakhangela ama-trip akhe asewenzile, lokho wathaya ikhuwe ekhipha umgabe esikhundleni, asemaningi ukwedlula umgabe wangena ngo-1980 waze waphuma ngo-2017 ngoNovemba. So lusizi izimali zabantu ezichithekayo zihamba khonapho, uyabe ehamba nge-private jet, ehamba ne-security yakhe. Imali eziningi ngapha ilizwe kalila magesi, ilizwe kalila manzi, alila msebenzi, akula kudla, ilizwe nje limi manzonzo, akula lutho olukhambayo. I-country, state is actually crumbling. So lokhu kulusizi kakhulu ukuthi kahloniphi, kakwazi lokuthi ilizwe libuswa ngayiphi indlela, aqalisele ngaphi. Ngumuntu nje ongani ovalwe amehlo.
Njengoba sisizwa kuthiwa kulabo somabhizimusi abakhangelelwe ukuthi bazahlangana laye, asikhona okumele akwenze ukuze ilizwe livuselele umnotho walo?
Akulanto, loyo siyingoma eyayihlatshelwa ngumgabe, naye wabuya futhi esapotwa ngama British bezama ukuthi khona hayi Zimbabwe is open for business, kwaba yi-narrative yona leyo. Nalamhlanje lokhu ehlabela akulalutho oluzaphuma elizweni leli leZimbabwe. Kabakwazi laba bantu ukuthi vele i-injini ihlanganiswa njani, imota ihlanganiswa njani. Ungaze ubanike amaphathi lalaphana lalokhuyana, akulalutho abakwazi. Uyathatha amaviri emuva afake phambili, athatha emuva afake phambili, athatha i-injini ayifake ngemuva, yona kumele ibe phambili. So ngumuntu nje okululeza, akulalutho oluzaphuma, ikudlala nje ngesikhathi. Into osokumele yenzakale, abantu abangaba lethemba la ngani ngoba umuntu lo wangena ngekhulu, and ukuphuma kwakhe akasoke aphume nge-election, kuzamele aphume futhi ngekhulu. Sokuloyiswa-ke ukuthi ngayo yena lo umuntu wathaya umgabe ikhulu uChiwenga uyasila abuye azosikhiphela udubo lolu alufakayo. Then kube le-inclusive government, ibe yi-inclusive government yangena ngo-2008 abantu kube lilizwe, sibuilde i-nation. Ngoba kathesi the country is not the nation. I-country is divided on tribal lines, is divided on regional lines, is divided on classes. Singeke saba lelizwe elingathuthuka. These are the things umnankakho okumele ukuthi ngabe uqala azilungise engakaphumeli ngaphandle. Aqala alungise induku ezikhona elizweni, hayi khona ukuthi edinga amakhiwa, edinga i-business. Kathesi usupplementa i-transport ngani ngoba uwengezelela amalanga akhe embusweni. Bata kuncedi bantu ngoba imali liyana ngayo imali okumele ithathwe ivula ama-industries, abantu bahambe bayisebenza bazibhadalele i-transport yabo.